umkhuhlane we-coronavirus uqhubeka usidla ubhedu elubhane kulabantu abafika abahlanu ababanjiweyo izolo belo lokhu, abathathu ngabakade bengazange bahlatshwa amajekiseni. Siyananzelela njalo ukuthi abantu abahlolwayo ngabayabe besenta khonapho elubhane, kukanti emakhaya eziqintini kuma-villages abantu abaningi kabahlolwanga. Kungakho-ke kuba nzima ukuthi sitsho ukuthi lo mkhuhlane usumemetheke ongakanani ngokubana abantu kabakahlolwa. Lokhu sikhangele njalo lomkhuhlane, siyafumana ukuthi indawo ezinjengezimfa yikho okusabalalisa kakhulu lomkhuhlane. Kungakho kuyadingakala ukuthi uhulumende ugatsha lwezempilakahle lisabalalise kabanzi imbiko endaweni ezinjengezimfa ukuthi abantu banake ukwenzela ukuthi benqabele lomkhuhlane, njalo babone ukuthi abantu lapho kubuthenwe khona kuyatholakala indlela zokuzivikela okunjengama-sanitizer.
Endaweni eziningi emakhaya bayahlatshwa abantu kulezi nsuku. Khona ngapho elubhane kumi njani?
Ngempeleni uhlelo lolu solufikile, lwafika la kuqala kwaba labantu abathize abahlatshwayo, kodwa uzange kwahlatshwa abantu abaningi ngokubana imithi yayibuye yaba mlutshwana. Njalo futhi siyananzelela njengoba ngengatsho phambilini ukuthi ugqugquzelo lwe-COVID-19 lusuka lugxile kakhulu kunkaba yelubhane engathi kusesenta ku-growth point, kukanti emakhaya aya kuma-villages kalugxilanga. Kuyafana lalolu hlelo lokuhlatshwa, abantu bahlatshwa kakhulu elubhane center, kukanti eziqintini kuma-villages akusabalalanga kangaka, okuthiya abantu abaningi bengahlatshwanga ngoyindaba zokuthi le ndaweni zezempilakahle ezibhedlela akutholakali emakhaya, zilutshwana izibhedlela ukuthi abantu benelise ukuyafika khona. Kukanti njalo lezibhedlela eziseziqintini kuma-villages azitholanga eziningi limithi yokuhlatshwa. Kungakho ngingatsho ngilesibindi ukuthi abantu eziqintini zemakhaya kabatholanga usizo lokuhlatshwa kakhulu. Kukanti le information ephathelene lokuhlatshwa kabalayo, lokho kulokwesaba abantu kabakuqondisisi kuhle. Kungakho-ke kuyadingakala ukuthi kudephiswe imfundiso, abantu bafundiswe ngokuqakatheka kwalokhu kuhlatshwa, kukhithwe ukwesaba okugxilileyo ebantwini. Abantu baphiwe isibindi ukuthi lawa majekiseni awabulali kodwa ngokubavikela.